So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-7 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kweleSouth Africa zigoqela labeZimbabwe.
Kanti kulezo zidumbu ezitholakale sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngeze zizalapha seZimbabwe.
Abahlali beBhinga sebephoselana aqatha ngokuthi uhulumende ngabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela ukusungulwa kwenhlelo ezimbalwa esezethulelwe lesi sigaba.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge. Sikubonge ubaba uMnankagu ngokubana usefake iBhinga enhliziyweni yakhe.
Abamanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane lo kumbe ukwelapha ayisebenzi.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge. Sikubonge ubaba uMnankagu ngokubana usefake iBhinga enhliziyweni yakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izidumbu zabemba igolide ezitholakale kumunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kweleSouth Africa ngeviki edluleyo zigoqela labeZimbabwe. Isikhulumeli samapholisa uBrenda Murudili utshele abemhlanganiso yezindaba AAP ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye 21 zatholakala zibekiwe kwenye indawo okungayisikho okwafela laba bantu. Umuridi uthi izidumbu lezi azitshengisi ukuthi abantu laba babulawa yini ngoba bengela ngitsho lenxeba elilodwa. Iphephandaba leThe Sowetan libika ukuba abantu laba bengaba bafela emgodini ongasetshenziswayo owadilikayo, ngalokho kabafuni ukuthi amapholisa abekwazi ukuthi umgodi lo wenjiwa ngapi. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamanye amazwe akwizwekazi le-Afrika ezihlala kwele-South Africa e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Svanda.
Esesikuzule ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye zitholakele ngaseKrugersdorp, lapho bese sike sezokhula amaphoyisa esithi cha lokhu kwembiwa kwegolide ngokungekho emthethweni akusaqhubekeli phambili. Kanti kulezo zidumbu ezitholakele sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngeze zizalapha saseZimbabwe.
Lona udubo singathi yona ingozi ekhonapho lapho okutholakale abantu laba ingozi enganani, ngoba sike sezwa phambilini ukubana kuningi okwenzakalayo okufaka abantu engozini emgodini le. Kuyini linesele kuzwile?
Kuningi esizwa ukuthi okuyenzakala. Kaningi vele abantu bayaqibeleka kule migodi ngoba imigodi engasasebenzi eminye yakhona noma eminye isebenza. Okusho lokho ukuthi kasekho oyigadileyo ukuqiniseka ukuthi ngeke iwobokele kumbe iwele phakathi ibulala abantu. Ngakho kujwayelekile ukuthi izikhathi zonke le migodi igqili idilike iwele abantu babulale. Kanti lokho esingakusho ngendaba yaseKrugersdorp sokungaphi inde kukhombe khona ukuthi kukhona isandla semfene, ngoba ezinsukwini ezidlulile ngemva kokudlwengulwa kwabantu abayisitshiya galo embili endaweni efanayo yaseKrugersdorp kube nabantu befunga besonga besiyavalela abantu emgodini. Sokungemangalise ukuthi njalo lokho kwenzakeleyo kungaba nesandla sabantu phakathi, ngoba sokunezinsuku impela sokukaningi kahle kahle abantu betholwa befile kuleyo ndawo. Okungenzeka ukuthi lokhu sokungaba yikuziphindisela kwesizalwane seSouth Africa, ngoba zibona ingathi laba bantu abambi igolide kungekho emthethweni bayize phulamthetho njalo baselizweni leSouth Africa kungekho emthethweni.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele-South Africa ye-Africa Diaspora Forum, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Iza kamizi zePinga seziphoselana aqatha ngokuthi uhulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela inhlelo ezibalisa ukwakhiwa kwelokitshi lePinga Polytechnic College inhlelo zokuthiya inhlanzi izakhiwo izibholane imigwaqo kanye lokuqhelisa amagagasi emsakazo. Lokhu kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ayisithupha azenziwa eBinga kukhethwa amakhansila kunyanga ezayo. Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala ehofisini kamongameli Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo ubeseBinga ngolwesihlanu olwedluleyo okwamalanga amabili ehlolisisa ukuthi inhlelo lezi ziqutshwa ngemfanelo na njalo ubikwa esithi usuthekile ngazo. Kodwa omunye umhlali wedobola eBinga umnumzana Tapiwa Moyo usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abantu abakulindawo baphila impilo yakudala kungakabi lemphucuko ngoba bakhwela intaba lezihlahla nxa befuna ukusebenzisa umakhale khukhwini njalo abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla. Amanzi akhe aphikiswa kabanzi ngumnumzana kudakwashe Munsaka ilunga lebandla lezanu PF eBinga yena othi ngempela kulentuthuko kuleyo ndawo. Abanye abalaleli beStudio 7 bathukuthela ngamazwi kamnumzana Munsaka besithi bazibonela ngawabo ukuthi akula ntuduko. Asizweni abanye babo abasithumela amazwi abo ngeWhatsApp.
Uthulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo ngilo okhulume ngalesi sikhathi ngithanda ukuthi ngiphendule lensizo ngempileli khehla laseBinga abalibiza ngokuthi ngukhula kwashe Munsaka. Akula mgwaqo olungiswayo yizanu PF baba, ungabe ungigawule volume 3 wena. Abantu bayafa ngendlalo nto iziphala zikahulumende zigcwele. Abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla, azikho izikolo. But liyafakaza lithi kunama thousands nama thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni ziphi. Ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu. Phinda futhi ubuyele kustudio 7 uxolise abantu baseBinga, ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo.
Imi njalo Moses Ntimba ngikwale kotswana Gaborone. Phendula ubhuti lowo, ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhudzi Khudzi Msaka lo othi izano iyenza kahle ekariyangu eBinga. Hai mugulana Masweka, Masweka mugulana imebonzwa mugari yangwe stretch gari yangwe send njenda njio road enje mlogo amba kutegwa Mnangagwa ulogo kujitaga botu road ilogo zidirira umkwako luanu filu filu kufugu ufanya his motor asahambiga tena mapasa ahambiga amutaswa potizanu mugulana amululame mzira ili nje njio nzira ya new generation mbotu we are tired me zanu izanu kasa sayithande please
ngicela ukungazichigama yempendula linkulumo ukuthi khona iBinga iyalungiswa hayi abantu bengabi ibhukubhuku iBinga sithi lungisele ukuthi upresident ufuna amavoti hayi iBinga ilungisele ukuthi ilomkhono omningi abawuthola kiyo yikho belungisa imigwaqo yokulayitha leyo mkhono bekusala phapa usakho.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 abasithumela imlayezo yabo bekhuluma ngendawo yeBinga. Kodwa umnumzana kudakwashe Munsaka uthi uma ngamazwi akhe awukuthi kulentuthuko kulesisigaba. Asizweni amazwi asithumele wona ngeWhatsApp ngemva kokuzwa abalaleli bethu.
Ngilalela abantu abathi sisenkayi, abathi seBotswana siseGoli, akula nto abayaziyo ombo abayibonayo laba bantu. Bahlala in the past, bacabanga iZanu PF eyakudala ukuthi uyakhulunywa akuyenzwa. Le yinye dispensation ekababa Mnangagwa. Konke ngukhulumileyo akula ngitsho kukodwa ongenzakaliyo. Mina ngijabulisa ukuthi mfaka ama-facts kuprogramu. Lo umsakazo olalelwa ngabantu abaningi. Umsakazo singamelanga sithi nxa sifika kuwe xa sokudlala sisebenzisa nje ama feelings sebenzisa ama-facts aku-ground. Ngikhuluma nje umgwaqo lwabakhuluma wekari yami. Ngangikhona imviki eziphelileyo siphuma siprofayila lo mgwaqo ku-ZBC, ngikhuluma ku-ZBC. Ugrade wasibili wagrade umgwaqo. Njalo ngikhuluma nje uyaphambili ngugrade. Umgwaqo usumuhle. Okuhle kuyabukwa. Umgwaqo usuka konke elubo mijeso ngale. Ngiyamangala nxa abantu bethi akula into eyenzakalayo umuntu eseBotswana. Ngitsho njalo ngithi laba bathi kuthiwa umgwaqo awufakwatara. Into esegcekeni ubonwa ngumuntu wonke madoda. Kubana umgwaqo ovela itheni obusiyabuzuba usiya esiyabhuka Karoyi. Kuyafakwa ithara sikhuluma nje. Kunengi okwenzakalayo kumele sikubonge. Sikubonge ubaba umnankakho ngokubana usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Imigwaqo yonke leyi infrastructure yenzakalayo ikulungisa i-economy ebhinga esayibonayo ukuthi it's a sleeping giant. Kulungiswa ama-factory, kulungiswa amakampani, kulungiswa izikolo. Omunye wagcina sazi ukuthi wabalekani neZimbabwe. Usesitele ukuthi kuthiwa abantu bafundela behlezi phansi kwesihlahla. Akakhathesi akabuyi ukuthi ezobona osokutshintshi lokuningi. Bonke abavela khatshana bethi nxa befika eBhinga bafika besethuka ngeBhinga esekhona khathesi. So konke lokhu siyakubonga sibili uhulumende wethu. Sithi hayi akaye phambili. Laba abasolwayo lokho besola. Simzwile njalo ekhuluma uPrince we-CCC. Ethi yes, abantu badabula sibili sibefunda ePoli. Qeda nje ethi hayi ikukampeyina. Okuqakathekileyo kuyini kanti? Anti ukuthi abantu befunde njengokufunda bakwenza koBulawayo, befunda bakwenza eHarare. Yikho sekusenzakala eBhinga bayafunda abantwana. Ukubana ubazavotelani lokho ayisikho isiqokoqela sendaba. Indaba yethu ngeyokuthi sekule polytechnic njengokuthembisa kwamangameli welizwe seyavulwa. Sebeswele ukukhuluma kathesi ngoba bayakubona sekusenzakala. Asijabuleleni, asithokozeleni intuthuko esibuya eBhinga, isikolo eziyakhwayo, indawo zonke ezijeneyo, imigwaqo enye iyagradwa, enye ibikwa efakwa amathara. Siyayithokozela ama-polytechnic evulwa. Kathesi besafundela lapho abarenta khona beyakha ama-school of nursing, lakho siqalisa ukuthi eyakhwe. Ama-airport ayavulwa, imisebenzi iyaqaliswa, ama-mine ayavulwa. So lama i-coal mine esevulile, amanye ayeza ayalandela ayavula. Lama-power station kuyaxoxwa ukuthi lakho njalo evulwe eBhinga. I-Blaauwe Kraal isingezelela ama-beneficiary ukuthi ibe inkulu. I-Blaauwe Kraal ithatha abantu abaningi. Kuningi kakhulu okwenzakalayo engeke ngikuqede lapha emsakazweni. Abeya kuli bantu bayokubejela abantu ukuthi akwetshile ukuyithika nami uBhinga. Muyeke ezinzima lokuhamba, muleke manu abeya nje mulukubejela.
Lo ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF, osithumele amazwi akhe ngeWhatsApp ekhona le eKalonga esiyabhuwa eBhinga. Abamanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imithina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi ilizwe lonke jikelele. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele eminyaka yonke. Lo nyaka kuqhutshwe inhlelo ezijeneyo ebezinxwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulumkisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusasele isikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuselakala kwemithina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezincedisa labo abasilayo. I-Studio 7 ixoxe lo wasinda kumkhuhlane lo, unkosazana Thokozani Khuphe, wabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lo mkhuhlane.
udaba lokwenza lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangkhona buyadura ungaqedwe kwelatshwa akula ipost trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunje nje impilo eyiyo ipublic institution okumele ukuthi abantu abale cancer belatshwe imammogram yangkhona kayisebenzi ichemotherapy kufanele ukuthi wena njenge patient uhambe uyezithengela iradiation therapy kayisebenzi so kuyafanele ukuthi vele konke kakusebenzi
nje izigulane zithola uncedo ngapi
okukhona ngokwama private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi imammogram kathesi $100 imithi yangkhona ichemo icycle yodwa ikuma $200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama 8 cycles njengami ngayenza ama cycles angu 8 usuka lapho uyenza iradiation for 6 months so yona itreatment yangkhona sikhuluma nje nje khathesi ayikho what more lawa manye ama post trauma services akulanto enjalo sikhuluma nje nje khathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo
yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi icancer isibulala abantu abaningi kakhulu kumele ukuthi ama services zonke lawo bekhona kube lama screening facilities kube le treatment ibe available abantu ibe accessibility ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa icancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile kodwa konke khona lokhu akukho so yizi izinto esibhizi sikhuluma ngazo yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola libe libamba bamba amabele kanxa kuyi breast cancer ungathola kulento ongayivisisiyo gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangkhona chitil ingabanjwa isiku advanced stage ukwelatshwa kangkhona kuyadura yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives
lo ke ngonkosazana Thokozani Khuphe umqondisi weThokozani Khuphe Cancer Foundation obexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuthunyezwa esibhakabhakeni komtshina weZimbabwe obheka okwenzakala emhlabeni isatellite obekumele kwenziwe izolo kwelemelika sokuzenziwa lamuhla. Isatellite le izakuba indiza isemoyeni lapho ezakuba ithumela ulwazi olufana lomkhathi indlela zokuhambisa iGPS lokunye. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukansila weHurungwe uCliff Mudengezerwa ugamule walimaza uWanda Matashu webandla leCCC bebanga inhlanyelo yohlelo lwemfumfuza intwasa. UMatashu ubikwa ekhonone ukuthi igama lakhe kaliko lukuluhlu lwabaphiwa inhlanyelo umdederegwa wacunuka wamhlahlela ngenkemba. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyelele nkundleni kustudio 7 linjani lonke basakazi hayi lati filile lali khuluma lo mantsheza ngidingiye ngilethe lolu daba lolu lo mdoda low owabatsha abe MRP into ikhulumayo iliqinisa iqinisa ma umuntu elikhuluma liyacasula abantu abaningi yayizwa le ndoda ye triple C le u-Australia Siziba hayi mfowethu okukhulunywe ngulo webatsha we MRP uqinisile kungakucasula nje wena ngoba iparty okiyo kufanele upretende ukwenzela ukuthi khona bezakwazi ukuthi nawe benjani bekukhuphule bekufaka esikhundleni esiphezulu kodwa iqinisa yilo lelo abantu bangale bavele bayaphanana ama certificate kuliqinisa lokho mntaka baba kuliqinisa lokho phela kwemukele ukuthi kuliqinisa lobu supporta iTriple C kodwa kwemukele kuliqinisa mntaka baba
kumafuku Studio 7 yabingelela new Milton wase Plum Tree Changwa kobhulu sikhala lati sikhala ukuthi izano ayilanto esiyenzela yona sesise sileminyaka engu 45 manje siloku sinala lutho sibona ukuthi izano yenzeni izinto zathiwa nguSmith sezifile amadipa asifile siyazenzela amadipa siyazikhelela ngezandla le mchina yayifakwe nguSmith yokukhelela amanzi edipa seyafa imgwaqo ifile izikolo ayikho nje izano into yenzayo kodwa kuloko kuthazano zano zano izano kayike isimele eceleni labo gawula laba abayibona abakhuluma kakhulu ayikho lento ekhulunywa ngugawula ugawule umuntu omdala engakala kabona izano le yamotha lizwe bese lifile siyacela ukuthi izano kayike isimele eceleni manje sike sibone kunye into amanye amaqimba amancane ayenzayo lawo mayehluleka siwakhiphe kube nje change eZimbabwe lapha yonke nje into ifile nje ayikho nje into eright siyabona
7 Studio 7 anti nizamela ubungcono kweni anti nizamela ukutshintsha le ndlela enisebenza ngayo le angezu record umnyaka wonke January to December ivoice recording avulwa azoqiniswa le lapho ngathi senisebenza labo gawule nabo Joseph Zuma ngoba vele corruption ivele mayingangeneli izweni kuba nzima ukuthi iphume so hayi into esiniyenza lana January to December niyabi noma tanya ikhuthi ivoice record yami every day nakhona nginga record day 1 tshintshana ukwenza manje ngiqhubeka ngalendlela le ya kodwa isimanga niyavula abanye abantu ngisebenzisa ngezibongo onsenivula ngokwazana olwe number vele kahle kahle ayisasebenzi ngendlela kodwa zamani ubungcono benu andisimanga lisimamilisa bogawule bese bangile umsindo umsakazweni instead kube ngali yabelisenza anything engcono kanti isimamilisa ogawule labo Joseph Tube abazothi lizwe li right so nobody ngasifaka ilinje ekhonkotayo or idonke ekhalayo kanti uthi isimamilisa ogawule labo Joseph Tube that's the wrong thing yeah ke lani corruption impela livula ama voice record ngoba iningi labantu liyakhala impela ama voice record kavulwa kanti livula abantu abanjani kahle kahle yavulwayo ngabantu abanjani ongawo foweni vele izinto zasiqinela ke sikhulumela sikhuluma kabi
sengibonani sengibonani basakazi abahle nabalaleli le Studio 7 langathi ngifunda omunye message engiwubona lana kuma messages ubaba Ramaphosa nanga kwabini bendawonye bekhuluma indaba yokuthi ingathi bazokhipha ama voting station awu 50 lana eSouth Africa ngabe ngibone kahle noma so yipropaganda nje kuphela leyo ngicela ukuthi mangabe kuyinto ezoyenzeka ngicela ukuthi nisazise sigijime siyobhalisa sigijime siyobhalisa ukwenza ukuthi sikwazi ukuthi sivote thina isinyana eMzansi ngiyabonga okhulumayo ngibahlangene umntaka Dube seJobe lapha neGwanda kamazwe
sanibonani bakithi sanibonani balaleli nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele yeah okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwoko lasePlumtree uMr Khanyani Ncube yeah bengimamele laphana izolo amadoda ePaula laphana ngendaba zaseZimbabwe mayelana nama-sanctions. Hayi man bakithi abantu basuke bebe nolwazi olufitshane kakhulu kule ndaba yama-sanctions. Ama-sanctions madoda akukho muntu osanctioniweyo. Kuphela amalunga athile ezano PF asanctioniweyo. And then into engayenza ukuthi khona ama-sanctions asuswe kulelana lizwe laseZimbabwe yikuba abantu bagavenwe kahle kuphelwe ukuhlukumnyezwa kwabantu eZimbabwe ama opposition noma ubani nje ohlukumeziweyo nje kuphelwe nje ukuhlukunyezwa kwabantu kuphele konke ukukhuquluzwa komnotho ukutshontshwa and so forth yinto ezokhulula ezokhipha ama sanctions sanctions. Baya wazi omnanga ukuthi ama sanctions yibona aba implementayo. So kufanele kube yibona futhi abasusayo. Angibonge bakithi amen kuleyo ndawo.
Selibonani ngikhuluma loNkobile Nkomo obuya esigabeni senkuba, isigaba senkuba si under Inkai district. Ngiyajabula ukungena ku studio 7. Ngijabuliswa ukuthi ngiyakhona ukuxhubana labantu abasakaza bephesheya bese Washington DC. Ngilangilesikhalo sakithi umgwaqo wenkayi ukuthi umgwaqo wenkayi awulungiswa, kodwa into eyenzakalayo kwafika amatraki akupha umhlabathi kithi esigabeni senkuba bewusangaphi emgwaqweni wasekhwekhwe. Mawubheka umgwaqo wekhwekhwe uyacwebezela, kodwa wenkayi road from Blawayo to Nkayi yiya kucaca. So sokumgelo nje sokuhamba amazi ungazi ukuhamba kanjani lapho. Yabonga,
salibonani, salibonani kwistudio 7. Hayi, siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona. Sela nje lisitshelele amaphathi kanjengabomthwakazi labo zaphu labo wonke nje wonke ajoyine i-CCC uphikizane. Ajoyine i-CCC uphikizane ngoba akula lapho kuyiwa khona ngala maphathi. Instead ehlukanisa amavoti kuphela, izani ngeke iphume ngamaphathi lokho okuninginengi ongaqedakaliyo.
Sawubona msakazi lawe mlaleli. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngisole kakhulu ukweyisa okwenziwa uNumzana Thumba kuye moyo owe Thuzi nxa ngicabanga kahle. Uthi yena uThemba kuye moyo okungabantu okuthanyelayo kungedlula ababalisi njani. Ikweyisa lokho ikweyisa abanye abantu. Akula muntu ofuna ukuhlala ethanyela, kodwa ngesimo esikhona abanye abantu bazithola bethanyela. Phambi kobusobo kaNkulunkulu siyalingana sonke. Akekho ngcono ngobe ngutitsha, akekho ngcono ngobe ngunesi, akekho ngcono ngoba engudokotela. Sonke phambi kobusobo kaNkulunkulu siyalingana, siyafanana. Ngicela ukuthi uThemba kuye moya ahoxise amazwi akhe la, amagama akhe la amabi kangaka. Ufundisana abantwana, ufundisana abantwana uThemba kuye moya. Kubi, kubi, akulunganga. Kahoxise. Ngiyabonga mlaleli lawe msakazi.
Hayi, lathi siyabonga balaleli, siyalandula. Akula corruption, siyazivula zonke incwadi zenu, kodwa ikuthi ziningi kakhulu, lisixolele. Kwezemelika, ukukhankasela ukhetho lwama-midterm elections olokukhetha amalunga edalele the House wonke lama-senator alikhulu oluzenziwa kusasa sokufike kuzinga eliphezulu. Sixoxe loMnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe. Saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizathola izikhundla eziningi.
Lutshengisa masikhangela ama-polls, lutshengisa ama-Republican engathi aya leader, aya ekuthini ngathi yibo abazonqoba ikakhulu ku-House of Congress, hayi ku-Senate, hayi kangako. So masingaya ngawo ama-polls, hayi kusho ukuthi ama-Republicans azothatha i-Congress, i-House. Ku-Senate ngathi kule competition kakhulu lapho, ngoba sikhangelele ama-states ayi-4, i-Pennsylvania, i-Arizona, i-Nevada, le-Georgia. Yikho lapho okungathi i-competition yakhona ngutshiki lobhanqa 50-50. Kodwa sikhangelele ukuthi ama-Democrats azophumelela ku-Senate.
Khona okungenza ukuthi abantu abaningi bavotele ibandla lama-Republicans kuyini? Bengaba beyabe besola na umbuso kamongameli Joe Biden?
Siyazi ukubana ama-Republican amaningi abalandela u-Donald Trump, even lamanje bavele bavavumelani lokuthi u-Biden wawina ngo-2020. So ama-Republican anjalo siyazi vele ukuthi angeke avotele u-Biden regardless of whether i-performance yakhe ibinhle kakhulu noma ibibheda kodwa nje just from khona lokho ukuthi basiyele ukuthi ukhetho luka 2020 uBiden ngazanga wini okunye kakhulu abakhuluma ngakho abantu sizobe khuluma ngedongodaba lo inflation ngoba izinto ukukhuphuka kwezinto ezitolo le petrol so bayakhala kakhulu ngakho lokho bathi uhulumende kaBiden akenzi kahle ukuthi alungise udaba lo inflation kodwa siyazi thina ukuthi iproblem kakhulu ukuthi kulo kule mpilo eyenzakalayo e-Ukraine njalo futhi siyazi ukuthi kule kulokushota kwezinto okwenziwa okusukela from iCovid esingathi supply chain disruption enzakalayo ngeCovid iChina ilokhi behind ukuthi njengoba imanufacture izinto ngoba iCovid ihlasele kakhulu lapho la manje siyazi ukuthi lokhe kulama lockdown so abantu mabengakhangelisisa kahle ukuthi udubo luvela ngapi maybe bangatshintsha ingqondo ngokuthi basole uJoe Biden.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungela izombusazwe obekhuluma ke ekhona pha eVirginia ngapha kwelemelika esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.